abantu abaselayo kubuhlungu nxa ukhangele ngenxa yokuthi khona kuqalisela ebuthini khona umuntu aluze umsebenzi. Angaluze umsebenzi abe selahlekelwa yokuthi khona azuze indawo yokuhlala kumbe ukubhadalela abantu abakhe i-school fees kumbe ukubhadala ama-medical bills lokuzuza imali yokudla. Kukhulu kakhulu ngokuba nxa ukhangele uza kubalisa, sikubalisa ngokubona thina ngedrobheni nakubula ngokubalisa ukuthi khona bangaki abantu abahlule ukubhadala ucouncil imali zerenti, ukubhadala uzesa labotel one, uzathola ukuthi khona inamba yakhona isesiqongweni, inkulu kakhulu inamba yona le. Yikho esithi thina khona lokhu nje kudala ubuyanga, kudala ukuthi khona umuntu nxa engayenelisi usekukhathedrali naleyo kuthiwa ubuyanga.
Ye, manje nxa sesikhangeleke khonapho edolobheni ubona zani abantu ngobuningi babo pho-ke baphila ngani?
Well, idolobho lakobulayo sivele sithina sesithe sakunanzelela masinyane sayenza ukuthi khona nxa abantu bezawufloda ngale industry abayenelisayo esingathi abalama-skills siyenze lokhana ukuthi khona sibanike indawo okuthiwa ngama-base lapha abazayenelisa ukuthengisa izinto zabo. Bakhona abanye babe ngobothela, abanye babe senza lokhu this and that. Siyabanika nje ukuthi khona abayenelisayo bathengise khonapho kwenzela ukuthi khona ubuyanga bungazi bagcina umuntu esesela khona ukudla kumbe esegcina sesiyahlala endaweni engafanelanga ngokuba kasayenelisi khona lokuthi khona athelele indlu yakhe. Yikho lapho esikhona kathesi lapho esipromota khona ukuthiwa informal sector ukuthi la bantu baphile.
Singathi-ke baningi kanganani abantu abakwi-informal sector le?
80%. Singathi nje 8% population yakoBulawayo. Abantu abaningi abeleka basebenzi. I-population yakithi sibeka ku-1 million. Asibuyele emuva ngakho lokho noma singaze kube lama okuthiwa ngama-statistics akhuluma okunye, kodwa thina vele sibhajetha nge-1 million.